So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthokazi omuhle kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzivandlela 2025. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Wayathela sokuhamba khonamanje esingathi akhundana inye lesihuza lwaphakithi ezikonabo. So izinzizomuntu ezinjalo yizo ezingasethwa kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo ihlanyelo. Umhlanyelo nje wabade sisuke endlaleni le esikiyo le abantu abalouhlanyelisa ngitho.
Abalimi bakhala ngokuswela inhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olwezimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi. Esapi Safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana eX. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Fulton Mankwanya ucele isikhatshana sokuthi ahlolisise udaba lolu ukwenzela ukuba avikele uzulu okuqondileyo. Kule nyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekchivero duzane ledolobho leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo. Ezinye izakhamizi elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012 kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la ngedrainage njalo le yimvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilitshumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho. Kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Kukhuthayi alilobithi elikhulu kakhulu. Sozathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlu. ukuyalo kubangelwa ukuthi ezinzindzi bona ibabakha kuzo bayaphela kokhamba khona manje esingathi baqondana inye lesikhutha baphaka izindlu khona so izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanje kancil yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphile ayisithi ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi bebe ne-problem ikancil ngaleso sikhathi engeyona yayivele ingekho befakana khonapho so kesi icancil iyazama ngamandla ukuthi bakhise kwenzela ukuthi amazwi lana ahambe ithink icancil le-government iyazama ukuthi bakhise manje abantu ngase behlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima
kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani
okunye sekubangelwa yikuthi la ma-drainage ethu senza ukuthi izulu ngavelelini izini sigananga kakhulu sokuse kugcwala amanzi sehle kutume siyangena ezindlini zakwami kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi liyabuya izulu eliningi kakhulu ngoba kakade kuthisa kwezulu le so kwesi sikhathi liyabajuma abantu bangaphidekanga kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibo nabo ababehlalele kuma endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapo
abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo njalo kuba njani kusimo lesi sama-sewage
nxa izulu sina kanje abantu ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo not e-county park hhayi leso luluningi kakhulu amanzi abengasekho emadem then ukuhlalisa kwezulu hhayi lenkulumo sezihlukulwa kwabantu ezivoraneni sokukalutshwane ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayawathola sibili kodwa hhayi kuba ngcono i-council layizama sibile lapha amanzi abengasekho kodwa izame ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa ayidimeti kwesinye isikhathi anti amanzi angabuya laphanabe maningi ayatutuma ethine ethingena la ayibakhala sili kakhulu ngamasuwa njengapho thinati njengama-resident bayaripota kithi thinale sihambe sekukhansile ikhansile ayihambise khona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuwa sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi i-government kumbe ngangenela ukuthi dinge ama-private angetala lama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobi amasuwa
umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali be-Country Park kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 Kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumele Studio 7 eCholocho eLupane eNyamendlovu kwanda laseBhinga bathi bebelethemba lokuthi lonyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa iviza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo le-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxele umnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akavile eviki beqalisile ukulima. Kuyalinywa sibili, hhayi. Umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala kodwa ke hayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo inhlanyelo njengoba kade sisuka endlaleni lesikiyo leyi abantu abala uhlanyelisa ngitsho kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo kungama 2 kg kwamabele yikho esesidanela kikho
ye siyakuzwa kakhulu baba Moyo singathi ke kuyini okunye
okunye njalo khona okokudonsisa emasimini lapha hayi inkomo zisacakile so abantu abaningi bebetshaye la magodi entwasa ugajombo yikho lapha abantu asebesilela khona nje kwamalanga la okuthi nxa umkhathu ngawo lokhu usenza njengalokhu esikubonayo amalanga la izulu ngani liyavuza enxa yemhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona kodwa ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo izifuyo zicakile zicakile abantu basebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala so siyakhuleka ukuthi ngayizulu leli liyana kulomnyaka izifuyo ziningi zifile kakhulu labantu badonse nzima umnyaka ka 2024 lo sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongcwenye ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seGwarayi eLupane enyakatho yemaNdebeleni. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Busani Vundla ukansila kaWard 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho kakhulu ezabelweni zethu emasimini sihlangabezana lokubakhiyalesi kwabazali abayehluke ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sikhangelele izivuno inkomo sezingena amahlanga sebiyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki. Njengobana kathesi kuqala umnyaka isiJanuwari now. Then from January, February, March izikolo mabevala abantwana kumbe April. Sesiyavulela izikolo zisiyavula isecond term. Abadala vele abasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube umqoko wakusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupha kanganani konoku kansela?
Kuthola ukuthi omunye uyabele zivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelele emasimini, ukudla kwabe kungekawomi, umumbu uyabe ungawomi, engavuni, usevuna le nkomo, ngapho uyavuna, ngapho uyanina inkomo. So yikho kukhona kakhulu, bese sithi labaphathi bethu abomdabu, bayehluleka futhi lapho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona. Silabaphathi bomdabu, abalisa, ama-chiefs, ozebhuku, bayehluleka ukukontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunjalo ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusese lokuthula ingona kuyabe sokungasekho ukuthula. So yikho esikukhangeleleyo ukuthi mhlawumbe enceke likaWard 6 kwelikamathuphula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili. Behloniphe induna yami, induna yethu sonke. Ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza, ikhuze ikwazi ukuthi ikhuza abantwana abalalelayo. Kati abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuze bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalelwa zebhuku ukuthi hayi bazali inkomo kazi iphume emasimini aso sikhathi samasimu lesi inkomo ziye emadlelweni. Bona amadlelo ababe sephakathi kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuya ngilethemba lokuthi mepe ngcenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga njengoba izulu selinile kangaka lakade sinje lokho eliqhubeka lisina.
Umnumzana Busani Vundla ngukansila kaWard 6 eCholocho. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHawuthi kwele Yemen, lampo elibhidlize khona indawo eziningi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC. Ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamukele M23. Lebutho likahulumende. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. kweziphathelane leMelika osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump namuhla ucele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka-2021. UTrump wafunyanwa elecala ngumthethwandaba wedolobho le-New York unyakenye, kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba weSupreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babe sebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sikaTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela okwenzakala eMelika njalo eyingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuni ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi, singumthwalo kusithunzi sakho, ebuntwini bakho, endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhlaka-20 athema phambi kwabantu, abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile, icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki, njengomongameli, ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kunethunzilo yalelo elikhulu eliyabe lokhu elisithi phela lo ome phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa-ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo iSupreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti-ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, kamcacanga okwamanje.
Ngena nje embusweni mhlaka-20 kuyona le inyanga uTrump, kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuzaguqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona, phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina, kusho khona ukuthi kwezangaphandle kwezobudlelwane labanye amazwe kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane ajwayele ukuba lobungane leMelika, amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa kakuthembisi engakangeni, ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho, usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni, sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le-Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika, njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo.
Le linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e VOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i VOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo mnumzana Thembelihle Ndlovu. Yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezokuthwala ingcekeza yabantu ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngirani company plumbing eyami, plumbing and electrical ngasegebheni.
Yes, ngathi inkampani leyo ibizwa kuthiwa
ma uyi-checka kwi-internet ulihle and electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khonapho kukampani yenu?
Siyenza ukwakha i-building isiqaphansi, ukwakha plumbing nogas. Siyasayina nesitifiketi ma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama-COC siya-ofa.
Nxa usenza umsebenzi wena lo we-plumbing lo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kulo muntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda engakwenza lapha ngafundiswa omunye umuntu ngisebenza as assistant. Ngokubekezela kwaye ukuthinini kuba nzima vele uma ufunda umsebenzi phansi komunye umuntu ekubhadala imali encane. Kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake ngenze into eyami, kodwa ngiqale ngithole ulwazi. Ngithole ulwazi bese ngizohamba-ke ngiyofunda-ke ngithole iy'ncwadi ey'phelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Ye, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngiregister last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. But-ke mina vele ukusebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014, ile ngaqala khona ukuthi ngibe sho ukuthi sengizimela ngingedwa. Ngiplana ukuvula inkampani, i-ticket zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka Dube, khona akukho lula, kodwa ma uyindoda kufanele uqine, ngoba vele ayikho into eza lula ekuthinini usebenza ngabantu. Kufuneka uthembeke, kufuneka ube sho futhi into yenzayo ukuthi izokwenzisa omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinisi yaleyo? Kuyabisa inzuzo?
Inzuzo iba khona Dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-wanted. Ngikhumbula ngale sikhathi se-COVID kwaba nento yokuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, kwaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazo ukuthi abafowethu uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right. U-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction, because omunye umuntu usuka kuthathe ezumuntu ongafundanga, kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola ilungisa lamagiza lokunye, akusitshela ngamapitshana okunye kuyini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, iplumbing yonke nje maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenza kakhulu lapho kwikampani. Noma ungena kwikhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi uka Thembelihle Ndlovu uyamthola ku-Facebook, ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha uyayithola ikhona.
Ya, ufisa ukuthi bakuphume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo number.
Uyiphinde.
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do, siyahamba sokuya ukuvumelana ne-client. Ikhodi ye-South Africa +27. Bese uthi inamba oyifonelayo 073-951-3333 uzothola uThembelihle wakaNdlovu.
Ye, sizwa njalo Ndlovu kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho into ze-plumbing lento zifanayo. Akusitele ngamapitshana ngakhonokho, uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. ngiyakwazi ukufaka esikolweni ufunde ubeke imali yakho ubusuya ke ufuna ke isitifiketi ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esile bhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Cape Town khona le kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa impono yenu lina balaleli bethu ve Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7. Umlevo okhulumayo kolo sesizana. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from 1 azange ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sithunzi sokuba ngupresident. Lo muntu izandla zakhe zingcolile emathefeleleni. Andi ubebuya maye lokuthi uyenze development, uyenze development emashonaleni. How can you be a president ofuna ukudevelopa one side ungadevelop yonke indawo? Then expect ukuthi uzoba a good leader. Yes, I wish isikhathi ke masiphela bemfakeje. Ngithi sifiso sami kwethu abotshwe.
Hayi, Sanibonani Studio 7, Sanibonani Studio 7. Hayi, phikani siyabonga. Sibonga nje ngenkulumo yabantu abathi bona usibangiza urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yasekuzapho. We have to blame ukuthi e-Africa why kwaba lolokuze i-Ian Khama ngaphansi kayise uSerete Khama. Why kwaba lo John Senior Kenyatta ubuye uJomo Kenyatta. Why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nabajimeya George Bush. It doesn't mean anything though, can. As though umuntu eyimemba that particular party, it doesn't destroy anything. Akula nto ukuthiwa lokhu kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu ungamthandi vele ma ungangenanga ephathini leyo. Just do aside with that. Uright usibangilizwe because indlela yakhe okungene ngayo useproduzile kuyabonakala. From now izaphi lokhu yarepistwayo uyevekote junior councillor and nabantu abayekekhontestele u-MP ubonakele mpela kunamandla phambili masibangilizwe phambili. Thank you, siyabonga Nkomo, qhubeka.
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi, Studio 7, mpela lelo liqinisa mpela lo babo bekakhulumethi. Abantwana besiNdebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani? Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, kufuna ukubulawa isiNdebele kanjani? Kungathathwa mpela umuntu ongazi isiNdebele ehambe efundisa esiNdebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolu limi. Umuntu esiNdebeleni akafundise esiNdebeleni. Weshonini akafundisa esishonini, wesikhalangeni ngakujala akafundisa isikhalanga. Kanti liwaya ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe isishona.
Studio 7, Studio 7 omuhle. Njani donke basakazi, siyalithanda, sithanda, sibonga le ndaba zenu elisethulela zona imihla ngemihla. Hawu, ukuze sizwe dalaphana dalaphana sithanda ukuthi kuhamba njani. Hayi, sibonga lezulu elihle elinayo. Lapho ematopo ayizulu liyazinela lakho konke kuhamba kuhle. Siyabonga.
Njani njani lapho likhona liyaphila yini? Umnyaka omusha kini lonke ngelithanda thanda edaluka moveni ngwenya. Awe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp. Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe Exemption Permits ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamashumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCountry Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. Kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Walivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.